kubekwe sobala ku constitution ukuthi ibandla lisebenzisa iofice ka secretary general lizathumela umkhankaso ilizwi lokuthi ukubhalela ukucela ukumela ibandla sokuvulekile. Lokho thakwenza sebelobileke izincwadi abantu abacelwe ngama structures abo abacelwe yilabo abasebenza labo emaphandleni endaweni ezithize emadolobheni ukuthi bamele ibandla. Osokuthenzakala kathesi ukuthi sesithola ke sithathe zonke izincwadi lezi zokubhalela ama applications siwahlanganise sesiwakhangela ke mayelelana ngalokho okudotshwe okugwalwe ku constitution ukuthi kumele kulandelwe. Siza kwenza ke lokho size sifike kuleso sibanga sokuthi kube lokhetho lwama primary election oluyinto yokucina ekukhetheni labo abazamela ibandla. Yikho okwenzakalayo, kodwa sokukhona kathesi ukuthi wonke ama provinces wongu 12 ayebandla asekhethile ukuthi ummeli webandla lethu kumncintiswano ka president weZimbabwe ekhethweni oluzayo uyabe ungu president webandla umnumzana uprofessor Wilson Mube. Ngakho ke nje ngalokho sesiqedile, ngalokho sesiza ngena ke sikhangelisise kuma wards, sikhangelisise kuma parliamentary applications. Sizacubungula ke ukuthi ekuqineni sesiza kwenza ke ukhetho lwama primary ukwenzela ukuthi siphume lo muntu oyedwa ngamuntu oyedwa kuze zonke indawo ukuthi amele ibandla.
Siyananzelela njalo ukuthi kulokulwa phakathi kwamanye amabandla nxa sokukhethwa lapho ukuthi ngubani ozamela isigaba esithile, kuyini elikusebenzisayo ebandleni leni ukuthi kungabi lokuxokozela.
Sesithole abantu abaningi kakhulukazi, akula lasi la ndawo eyodwa kumbe ngithi isihlalo sephalamende esisodwa kumbe secouncil esisodwa esingatholanga abantu abambalwa ababhalela becela ukuthi bamele ibandla. Indlela zethu zokukhetha abantu abazasimela zibhaliwe ku-constitution yebandla. Ngakho ke ungakhangela ukuthi thina sikhangela ubukhokheli njengabantu abathunywe ngabantu ukuthi bayebamela. Lokuthi umkhokheli akazikhethi, asikhangeleli ukuthi singaba lengxabangxoza lokulwisana kulwelwa izikhundla.